sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lecabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba ba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla silengxoxo lenye yentathelo izindaba ezihlukuluzwe ngamapolisa emkhosini webandla le MDC Alliance kokulawayo ngomgqibelo.
Saphonga ukuthi asikuzwe sisiloko ukuthi sicitshe footage yethu njengojournalist vela kumelanga nje vele sicithe footage because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abaphathintambo elecabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili we-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we-cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni i-contract yakhe esangena umsebenzi akula angikhola ukuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court ngoba ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo uZambia South Africa kukhanya lapho Malawi bayenza ukhetho lwabo ama-elections lapha sesizwa ukuthiwa khona kule COVID ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isipho se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isipho sakhona singabe lokhu sikhona sizingiyezwa ukuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusena ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID hie sokulama-vaccine angiboni ukuthi kusizane ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozakuba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company also business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwanga inomba ukhona lobe e-United States ngezwa umnumzana u-Bill Joe Biden esikhuluma ngakho lesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe e-England lakho ulemthetho embalwa uthizo xa wahlatshwa ngawungena ebhoreni awungeni ngaphi ngaphi. Ikho mbona ngathi phela suze kube le difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bephele buya. Kwakuvele kule zinye iinkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu. Kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuya emsebenzini ngoba abahlatshwa angikhole ukuthi kuzaba vimbela ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bayahamba bezihlabisa kula makhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID. Yikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezibalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye lezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intatheli zindaba, leli bandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi yikwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. On that one, Tina, EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanye ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende ugu right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over e-sewage system from ama local authorities because they are failing to repair izitishes dukayo and abantu bama council chambers nabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear with their failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ikuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy nxa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze prioritize ifundo imfundo yabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi se COVID kade behola kade bencediswa ngugovernment. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay ya ma teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTC, but I think as we have said, EMTC I see lo bandla eli genuine for abantu, libandla elicontrolwa ngama Americans, lama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumba ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba controlwa njenge remote control, batshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy is Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kadivele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7. Abikwa ehlubuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha la lamapholisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubulabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso noJack Mvundusi. Sixoxe lo Harris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi laba sibiziwe lapha esibiziweyo umphosa lo vele watshinga wathi ayile illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasingakwazi illegal gathering leyo because sasibone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana, it was not a public event nje ivunilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuzwisisi lokhu ukuthi sicitshe i-footage yethu. Njengo-journalist vela kumelanga nje vele sicitshe i-footage because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi lina saliyindawo cithani into zenu lezo. Basimisa sibila think okwama-30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, and vale vele bathi bahle bavimba indlela yokuthi sisuke. Basigombolozela sibili babeyi-3 basigombolozela ukuthi vele sasuki lapha cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba sithi hayi kodwa simiselweni lapha layo uthuso layo babuza ukuthi ayisibotshiwe sibotsheleni cale sitshele ukuthi sibotsheleni xa ukuthi sasibotshiwe because you cannot detain us singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha wena vele bemisiphika lokuthi cithanini footage leli ithetheyo akumelanga lithathe footage yethu akumelanga liwe lapha
manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha
yeah ifootage sayicitsha sibili and babesithi siyicitshe asisuki lapho kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage naleyo ngaphi ofisini yami khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho mina vele ngase ngiyithumela ngaphi ofisini so khonaphana babesithatha besisa komkhulu wabo bona lowo futhi sifika kuye babalwana wahle wathi yena ngumuntu wemilitary wahle waboster wahle wathi mina I'm a military person I don't care about your nonsense delete these images now. Wathi vele akafuni into eziningi singakele ukucitsha uzathatha equipment yethu. So kwaqala ke uthi usebajengisa ngecamera yakhe wahethu go one by one ecitha ama-pictures lala wathatha sibili icamera yakhe bacheck ukuthi ucitshile yini. Next bathi sister huya lami ngangena estikini sematshengisa ukuthi hhayi sengicitshile into zenu yikho yini. Hhayi khuluma sibile sithi ama-military man esangikwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusetshela kahle ukuthi i-military iphezu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulo munye wathi hayi, yona yere military but these are civilians, so you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwandaba kumbe selihle lachiyana la.
Kungaba kuhle sibili ukuya ecourt ukuyazwisisa ukuthi vele babe sicikiselane. Kodwa nje ngoba lana wahlwa sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person, asakwazi ukuthi ke yena lapho wayezama ukutshona ukuthi imilitary kwakumilitary kuphezu lomthetho na. Kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela, uyasidefenda, uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi njalo ama-journalist kumele basebenze kahle, in fact kumele baprotectwe yibo amapholisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus, okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu 98.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Okumanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uza kwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phephandaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani kuStudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio maye ngafundwa. Hayi, siyezwa indaba eziphumayo kuStudio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane, bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama-MP MDC Alliance. Abayazi into abayifunayo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajintsha bengene ebizweni, kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe, baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele lephalamenti. Ngingajabula le audio uma engafundwa.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi, liyasakaza. Linjani boZulu khona ngapho? Labo Academy. Hayi madoda, liyawuchoba umsebenzi, liyawuchoba uyezwakala, kuyazwakala, siyavuma. Kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha ekandoda lo OTN ongumthakazi Republic, umqondisi umoya. Labona ubaba lowo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyiwuye, ngangiza kwenza ukuthi ngiqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi, ngiye ezinduneni zonke zesigaba seMandebeleni, ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwalo, ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa laba abantu bakomthakazi bakhona baphinde bathatheke bantu besindebele niyalikhuza ningabothi lingathi lihluphekile libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandeli libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandeli kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini laye umqondisi ulambile ufuna ukudla lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana owatajamuka liyamuzwa uyakhuluma anti usesidla sesuda la yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu elihluphekile ake likhangeleni ukulungisa izimbabwe ibe lokuthula izimbabwe ibe lokubambana lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle lishiyane lentozweni lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lolishona lolindebele phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngingalitshela iqiniso mina abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni angapha amanguni babuyela kibo khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe ngiyabonga
ngiyabingelela msakazi westudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID mina igama ngugodfrey wakhumalo ngizala elubhane msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe ufelix magalela olokhuluma ngomongameli wethu umqondisi moyo msakazi kunini i-MPC siyivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi umqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka urobert mgabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu le-MRP lizame nalo bona sibanikile ithuba behlulekile manje bayala bona bodwa abangamagama abayekele umqondisi moyo elwele amandebele bona uzohlala kube nini lokhe elisekele lesikhulume se-MDC engabi nguyo oyifirst spokesperson we-MDC uzahlala amandebele ebandlozi benini kaziboni thi naye ku-MDC uyabandlululwa waye yindaba yena engazanga waba ngu-spokesperson we-MDC spokesperson uzokhuluma kabi ngomqondisi moyo asithandi indlela okhume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha le-MDC siyayihlonipha i-MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokhu elizokuzama ukuthi nathi lisikhone ukuzimela cause behlulekile ukusimela singamandebele lina phezulu lapha elikhona
hawu ngiyalibingelela linjani bonke balaleli be-studio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo lo uthe yena u-chairman we-province yamathail and south lami ngisemathail and south we-MDC alliance moyo ikampeni yakho ekhulumileyo angizwe sibili kodwa-ke ubukampeni akuhle ukukampeni elimthwakazi ngoba uzwatsho wathi bakamthwakazi lithatha linotho yethu ebedi bridge ngaphi konke uqinisile yiyo yonke inotho yethu le wothi wena ihanjiswe eharare isiya kuzanu p f layo uchamisa lo wothi wena ukuyi-MDC alliance uyabuyisa khona le isiya khona le harare kuchamisa kukanti-ke wena khuluma iqiniso eliqondileyo nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eharare le kayibe nginotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le-MDC i-MDC lezami into yinye harare wake wabona ngaphi i-MDC lodeputy weshona izami pf lodeputy weshona thina ngapha sizamthola ngaphi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seharare
ngiyabingelela ku-studio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlelwa so hayi ngiyabonga ukuthi lathi sithole ukukhuluma ngokubhodla uyabhodla kancane loko into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe nkaya esigabeni segwiji ngibonga lubaba obekhulume khuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengu-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-1. Ngiyambonga lo baba lati egwiji laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1 for grade 0 kufuneka amabhuku ayi-8. So 80 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali because ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi. So umntanami angazi akafundi uhleli just because of lo misganagana umhedmistress lo misganagana. So kunzima kunzima, sicela usizo dathi lapho kuleso sikolo. Bese ngikhuluma la ngalo baba Thongimoyo weZANPF. Inzima lento ayichoyo kwabanye abantu lo baba ngoba yena uyadluya sutha thina siyalamba. Usitshela ukuthi i-government iyakwelezi nhlelo ezenzayo, lezi zinhlelo ezenza izenza ngoba sokubuya amavoti. Sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana. Nxa sebevotelwe sokusiba iminyaka eminingi abantu besokola. Lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokho abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni. Bezathula ukudla lokho abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile. Abantu bafe indlala for 5 years.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe achiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhla ka-18 September. Sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote into enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi, even namakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu, and into ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhla ka-18, sizobe siseNew York kuqala ngo-10 a.m. kusiyaphela ngabo-5.
Manje ekuqoqeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama-countries amaningi awezizwe zonke. So i-opportunity enkulu kakhulu ukuthi lathi sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote. So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzobe kulabantu abaningi abazofika lapho ngomgqibelo masihlangana e-New York United Nations. Ama-flyer asekhona asethunyelwe kumagroup amaningi ku-WhatsApp. So abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa ama-Zimbabweans wonke regardless of i-political party yakho. Sithi ma ungumZimbabwean woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo usasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.